Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuNhlolanja 2021 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have much information about the vaccine. And that one is led to the reluctance that we are noticing right now.
Inhlanganiso ye Zimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi.
Selinesikhathi eside ilokhu lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutha. Ngakho sibona ingani nxa sokuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo serious.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Abantu beMDC Alliance batshengisele phambi kwedale leHigh Court eHarare besithi kumele omunye wabo uMakomborero Haruzibishe akhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 evele kwele China eSinopharm ngoba bakhanya bengayithembi. Inhlanganiso ithi baphansi kwamakhulu amabili 192 abongi asebehlatshiwe kobulawayo kuphela selokhe uhlelo lolulu qale ngomvulo. Kubika uBatabile Masuku.
Ikansile yakobulawayo ikhiphe amaqembu amane aqhuba loluhlelo. Ela uqala lise sibhedlela sempilo kuthi elesibili lise United Bulawayo Hospital, elesithathu lise sibhedlela seNgutsheni. Njalo elinye lizabe lihlaba izisebenzi ezimqoka lizilanda lapho ezisebenzela khona. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi abongi abalalwazi olugceleyo ngomuthi lo.
No adequate information on the public domain in the health sector. The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have
kulalwazi ebantwini jikelele nabezempilakahle. Abezempilakahle abayibo okumele bahlabe kuqala bathi abalalwazi ngomuthi lowo. Lokhu yikho okwenza ukuthi kube labantu abalutshwane asebehlabile nakulabo abafuna ukuhlaba. Uhulumende ubethe umuntu nomuntu uyazikhethela ukuthi ahlabe, kodwa kuyakhathaza ukuthi abezempilakahle kumele kube yibo okumele bavikelewe, yibo abalabo.
People that we really need to protect at this juncture.
Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-UBH njalo emele abongi wobulawayo uthi uhulumende kumele adinge indlela zokufundisa abantu ngaleli jekiseni.
Sone ivaccine lene iyasejwa abantu. Sona uthi abantu bayasejwa abalutshwane ngendawo yokuthi abantu abafundisanga ukuthi ivaccine leyana iyasebenza njani. Ile igovernment ingakwanisa ukuthi ifundise abantu lendawo yokuthi sibona ukuthi kuphela amanye ayabuya 200,000. Igovernment iyafanele ukuthi ifundise abantu angakafika amavaccine.
Unkosikazi Nomsa Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ngendlela abongi abala ngayo ukuhlatshwa sokusenza bathandabuze ngale lijekiseni.
kunzima ukuthi esibathembileyo lempilo zethu besesaba ukuhlaba thina esingazilutho sigijime siyehlaba. Into esiyaziyo ukuthi kukhona okumele kuqale kwenziwe before abantu behlaba, njengalokho kwakusenziwa kuqala iCovid ukuthi babe bhoda bememezela abantu befunda. Asifundiswe abantu bebekwazi impumela yakho konke mayelana le Jackson le ehlatshwayo.
Unkosikazi Sithokozile Hobe okhokhela uhlelo lokuhlaba ikhansilini yakobulawayo wenqabe ukuphendula imibuzo ethi akakakhangeli amanani abantu asebehlatshiwe namhlanje. Kodwa umbiko owethulwe inhlanganiso yabonge eyezina uveze ukuthi abonge abakunhlanganiso yabo asebehlatshiwe bangaphansi kwamakhulu amabili i-192. Uhlelo lokuhlatshwa izibhedlela ezine kobulawayo yaqhubeka esibhedlela sempilo kulabongi abazinkulungwane ezedlula ezimbili i-2063 okumele bahlatshwe, kuthi ese-UBH silabongi abazinkulungwane phose ezimbili i-1712. Isibhedlela seyingutsheni sona silamakhulu edlula ayisikhombisa i-753, kuthi i-Mater Dei ilamakhulu phose amane i-374. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabele Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo kanye lezigaba zeMathebelelendi amanzi, lapho agcizelele khona ukuthi kuzaqhatshwa abantu bakulezi ndawo ukuqhuba lezinhlelo. Inhlelo lezi sigoqela olwe Epping Forest kanye lolwe Gaishangani Pipeline olokuqhelisa impompi eya edamu lemtshabezi ilixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakobulawayo elithola khona amanzi. Umnangagwa uthe uhlelo lweZambezi Water Project luzaphutshiswa engakatshiyi umsebenzi. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBulawayo Water Action Group, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuba singakhumbula leli damu liqalise iminyaka eminingi edlileyo, selilesikhathi eside lilokhe lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutsha. Ngakho sibona ingane inxaso kuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi kobulawayo sokuthatha serious. Yikho esikukholelwayo esikukhangeleleyo. Esikubonayo futhi ukuthi yebo izakhamizi zakobulawayo zisukumile zakhuluma kakhulu zitshengisela kungeladla udlame ukuthi zifuna idamu leli liphele. Sicabangela ukuthi ihlezi lakho khonoku kungezelele kuntshisakalo yokuthi umsebenzi lo uqale. Kodwa akasiqali ukubona izinto ezinje zisenzakala, izinto ezinje zenzakise kudala zaqala ukwenzakala ukuthi kuyabuywa ukhomishini ukuthi hayi sokuqala lokhu sokuqala lokhu. Thina intoko zethu izaba khona umsebenzi osusenziwa. Khathesi ukuthi sitsho nje ukuthi siyakubona siyakubuka, kodwa siza kubukisisa sesibona kwenziwa ngoba sesibonile ukuya kuya kwenziwe thathwa amaqhanje kuzabuya after 3 years kwenziwe efana na
Simzwile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhlelo lweZambezi Water Project olukhangelelwe ukuthi yilo lomqoka uzalulungisa esesihlalweni.
Botswana bayenzile ipipeline ende ephosilingane layona le eyethu ngeminyaka nje emlutshwane edlulileyo. So kuyinto eyenzakala engenzeka leyi nqabe izinikele. Kodwa siza futhi sikukhangelele kakhulu thina ukuthi kakungabi yintshisakalo ezagcina iphushwa yi-corruption. Ngoba siyake sibona izinto ezinje zifuqwa sibe sesibona ubugwelegwele abantu abasebenzela uhulumende sebentshontsha ngama project lawo ukanti nxa njengoba sifuna iproject le ihambe sithi thina umongameli okumele akwenze kakhulu ukuthi avale ubugwelegwele izisebenzi zakhe zingantshontshi kuyona le project kunosiwa into yokunotisa abantu abasebenzela uhulumende kulokuthi kuyinto encedisa abantu.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action Group. Abatsha bebandla leMDC Alliance namuhla batshengisele phambi komthethwandaba weHigh Court eHarare befuna kukhululwe omunye wabo uMakomborero Haruzibishe, yena oncitshwe imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abatsha laba abakade behlabela begiya phambi kwe-High Court bebethwele amabhakane alotshwe Free Marco, Respect the Constitution, ZANU-PF must go. UHaruZibishe ubotshwe ngeviki edluleyo esethuswa icala lokuhlukumeza izisebenzi zenkampani yeImpala Car Rentals eHarare lapho azivalela phakathi ngokufaka amaketani lekhiye emnyango yamahofisi. Igqwetha likaHaruZibishe umnumzana uBay Shaba utshele intatheli izindaba ukuba uHaruZibishe walelwe ibheli ngoba evele lamanye amacala.
Just in court today for the people of Fire of Makomborero Haruzibishe. Apparently there are three warrants of arrest which we issue against.
See, Melo Makomborero Haruzibishe. Yadlalela umthethwandaba namhlanje ulencwadi zokubotshwa ezintathu, enye ithi wekela ukuya edale ngonhlolanja, enye ithi ngcwabakazi, enye asikayiboni. Namhlanje sikhulume ngenye yalezi ncwadi.
And then there was another one which we are yet to investigate and find the full details and get the full details as to when and how we defaulted court.
Uqhubeke ethi umantshi uthe uzakuzwa kusasa izizathu ezenza ukuthi uHaruZibishe engabuye edale.
During the period of lockdown, there were a lot of issues happening during that period.
Wehluleka ukuya edale ngenxa yeziqondiso ze-lockdown olokuningi okwakusenzakala. Abantu ababebotshiwe besehluleka ukungena bemiswa egedini ledale ngenxa yeziqondiso lezi. Sizaphenduka edale kusasa.
Happened on the 22nd of May. Then we are back in court again tomorrow at 11:15.
Kulunye udaba owayengumphathintambo wentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana Ignatius Chombo umise phambi komthethwandaba waphezulu we-High Court ethoniswa amacala okusebenzisa amandla ehofisi yakhe okungekho emthethweni ngemva kokunikeza abantu abaningi izitanda zokwakha. Igqwetha likaChombo umnumzana Love Momaduku uthe idale lizakupha isinqumo salo sokuba aphiwe imvume yokuhlawulela isibambiso sebail loba hatshi ukusasa. Umtshutshisi umnumzana Charles Mchema uthi uChombo kakumelanga aphiwe imvume yesibambiso sebail esithi kulakho ukubaleka, kodwa uMaduku uyakulandula lokhu esithi uChombo ungumlimi olamasimu awalimele lonyaka ngoba izulu lisina kuhle kangaka, ngakho ke akasoze abe lesizathu sokubaleka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu abangamajumi amathathu lasithupha 36 babulewe ngamalocacha izolo eKaduna lekatsina kule Nigeria. Amalocacha la achise izindlu abantu abaningi babaleka kulezo ndawo. Idale lesenethi kwele Melika liqhubekela phambili lihlolisisa ukwenziwa ngabalandeli bowayengumongameli umnumzana Donald Trump ngozibandlela lonyaka abangena ngenkani eCongress befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes kulandela ukunqotshwa kukaTrump umnumzana Joseph Biden nyakenye kukhetho lukamongameli. Umbiko oyimfihlo olakho ukwethulwa ngelemelika uveza ukuba umntanenkosi uMohammed bin Salman wavumela abantu bakhe ukuthi babulale intatheli zindaba uJamal Khashoggi wabulawa njengenyamazana kweleTurkey. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngodaba lolu kunsukwana ezilandelayo. Abezomvikela bathi kusobala ukuba uhulumende wakwele-South Arabia uyakwazi ukwenzakala kuKhashoggi.
Ukusuka kwabake baba ngabameli beMDC Alliance eParliamente abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Timvio sikuleli bandla besiya kubandla lezanu PF sokuphehle inkulumo abanye besithi lokhu kuveza ukuthi iMDC ilahlekelwa lusekelo kodwa abanye besithi akunjalo. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe State House izolo. UChebundo uthe usekuZanu PF ngoba efuna ukuphatheka kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. UTimviyosi yena uthe uthethe inyathelo leli ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zeZanu PF. Sixoxe lelunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu yena othi ukuhamba kwababili laba akutsho lutho kubandla labo.
Yebo kambe singathi ngama defections kodwa ke eqinisweni asoma defections. Umama uTimviyasi wa resign ebandleni kumaviki amathathu adlulayo. Ubaba uChebundo wasuka ebandleni ngemva kokunqotshwa kwakhe kuma primary elections nyakenye ukuthi ke kudingwe umuntu ozamela ke ibandla eMDC Alliance ke ekhwekhwe lapha ahlala khona. Ikuthe senqotshiwe ke wasuka ke wathina sejoyina ke laba beMDCT yikho ahamba khona. Yikho ke nxa esesuka esesiya kuZanu PF kakusimangalisi ngoba sivele njengebandla sihlala sesitsho ukuthi iMDCT le yabomonzora labokhuphe ivele ingumntwana weZanu PF. Yikho ke nxa umntwana ekhula esesiba ngumuntu omdala uvele bengumntwana umntwana wenyoka inyoka. Yikho ke kakusimangalisi kabasukanga kithi ke kathesi ngabantu abasuke kumabandla ke omunye usuke ke kuMDCT omunye wayivele sesukile ebandleni. Akusidanisa kusimangalisi ngoba okwenzakalayo ke umuntu uhamba lebhatshi lakhe kumbe uhamba lephesi yakhe. Abantwana beZimbabwe bayakwazi abakufunayo, bayakwazi ukuthi bafuna ukuthi bakhululwe kulolu hlupho abaphakathi kwalo uhlupho lombuso weZanu PF.
Kunyanga ezedluleyo sibone omunye wenu njalo umnumzana Tongai Mathuthu ephuma kubandla lenu esiya kuZanu PF. Ngokunjalo bakhona abathi okwenzakalayo kuveza ukuthi ibandla lenu lilahlekelwa lusekelo.
Ibandla lethu alilahlekelwa lusekelo ngoba kuphume abantu ababili kuphela. Kumele phela kube lendlela okhangela ngayo ukuthi ibandla liyakhula kumbe ibandla liyehla. Ngesikhathi esidlulileyo ibandla lisakhokhelwa ngumnumzana uThangirai uzathola ukuthi sasithola amavoti ke angaphezu kwemiliyoni. Kodwa ke kathesi ke sokungena okachamisa sithole over 2 million okutshengisela ukuthi ibandla liyakhula. Yikho nje ubona besesaba ukubiza amabhaya elections amaningi kangaka okumele enzakale elizweni becatsha nge-COVID. Bayakwazi ukuthi ibandla lilosekelo, ibandla lithandwa ngabantu, ibandla ngelabantu abantu babanikazi bebandla.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga leMDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi amalunga eMDC afuna ukuza kubandla lakhe amukelekile.
Abathi bona iMDC kayilahlekelwanga nxa ilahlekelwe ngamalunga amabili. Politics is a game of numbers. Lawo uyazizwela komuntu abantu lawo akhuluma amanga lawo. Uyazi ukulahlekelwa ngamalunga amabili. Njalo amalunga amabili nalawo alabalandeli, former members of parliament. ade bengamalunga edalela eParliament ngabantu abalabalandeni ngabantu asomuntu akantu ababili abantu abaningi kakhulu bona abaflatele iMDC Alliance but bayaziqinisa nje kuphela bethi abalandaba ngoba kade bengasomalunga edalela eParliament akusiko uqiniso lelo abantu laba bangamalunga edalela eParliament lanqaba ase lwana omunye wayesexojiwe edalela eParliament kumbe kwabanjani kodwa akutsho lutho konoko kodwa balabalandeli iqiniso ngelithi balabalandeli ayisibo bonabo abantu babili kuphela baningi abantu ngemva kwabo bonabo bantu badale umonakalo omkhulu ngokuphuma kwabo kona ngale bachigephe enkulu kakhulu kubandla leli ele MDC Alliance.
Vakhona abathi ukusuka kwamalunga eMDC siza kubandla leno kuveza ukuthi izano iyahlanyela abantu bayo kuMDC ngenjongo yokudiliza leli bandla esingathi infiltration ngesingisi.
Infiltration le yabakhuluma ngayo angiyiboni lapha ngoba ngithe umlilini kwizizathu zakazethulileyo ubekile sobala nkomo wathi ukuthi hatshi ku-MDC lapha ababesuke bayakhona basole lokhu lalokhu 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 kuzani uPF ngapha ababona kulikhaya elingcono ngoba kulalokhu lalokhu lalokhu sebekwehlukanisa akula infiltration la vele infiltration yani nkomo kanti khangele ukuthi oChebundo ngama-founder members e-MDC ayeqine kakhulu ekuqaleni khona phana oChebundo laba ngabantu ukuthi ungabona ukuthi abantu besebeyabanjabo oChebundo sokuthiwa ngabantu ababeyi-infiltrate izanu PF udlubuntu umuntu oyikhuluma khona kulamanga umuntu ogcwalisa nje izifiso zakhe ngendlela engayisiyo ayisikho lokho yiko ke enti mina ukonoko kodwa kuyatshengisa ukuthi abantu laba vele bona iqiniso kwabalimeli bona bathi kule infiltration infiltration yani abantu basola abakusolayo abantu beMDC siyabancusa kababuye ekhaya nxa izinto zezizimbi ngale umathudu wakhuluma wathi abantu njalo bezani PF abacreate umumo ovumayo ukuthi abantu nxa bebuya ekhaya bebamukele kuhle bengabamukeli ngendlela engayisiyo okugcina labanye labana bezisaba ukuthi babuye ekhaya.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Botswana zilokwesabela ukuthi abahlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni balakho ukwehluleka ukungena kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba belovalo lokuthi abomthetho bangababopha babaphindisele emuva. Kubika umqondisi Dube.
Ele Botswana lilinde ukufika kwamajekiseni we-COVID-19 ngenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezempila kahle kwele Botswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi wonke umuntu okuqala labo kuza bazoyithola ijekiseni ye-COVID-19. UDikoloti uthi ngesisindo sokumemetheka komkhuhlane ukhandlele ukuthi bonke abantu okufanele behlatshwe ijekiseni le bathole lolu sizo. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezifana leBotswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS ibonela zithi zihlalele evalweni zisesabela ukuthi iningi labahlala eBotswana ngekho emthethweni bazokwesabela khatshani ukuyahlatshwa ijekiseni. Umqondisi weBonela unkosikazi Cindy Kelemi uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende ahlalise izibindi zabokuza abaselizweni okungekho emthethweni.
We hope that government will be able to prioritize and ensure that those who are vulnerable.
Sinathemba lokuthi uhulumende uzabona ukuthi abanjengalabo abaselizweni okungekho emthethweni bavikelekile njalo bazathola ijekiseni. Ukuyathola kwabo ijekiseni akumelanga ukuthi kutsho ukuthi sebezithola sebesemacaleni.
Accessing the vaccine should not warrant criminalization.
UGelemi njalo uthi kulabafana labaphila ngokuthengisa umzimba bokuza baseBotswana ngekho emthethweni uthi labo kumele uhulumende abone ukuthi bakhululekile ukuthi basondele emaklinika bayithola ijekiseni ye-COVID-19. Kulenani eliphezulu labe eZimbabwe elihlala kule Botswana lingelancwadi eziqondileyo. Umnumzana Benjamin Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eHebron uthi kuzaba nzima kulabo abangala maphepha.
Abantu abangela maphepha, they are always suspicious of government initiatives. Even though ama initiatives akhona aza ayabe eyilawana alande ukuzokubanceda kodwa ngenxa yesimo sabo nje i relationship yabo lokhu lokulumende yilana vele yokwesabana ukuthi singavele siphambanise anytime siyabotshwa sidiphotwa.
Usibanda laye uthi uqathekile ukuthi uhulumende akhuphe uvalo kulabo abangalamaphepha abatshengise ukuthi injongo kayisikho ukubabopha. Uthi akulandlela abahlala eBotswana ngekho emthethweni abangachiwa ngayo ngaphandle kwalolu hlelo.
Nxa bengasale kwala abantu bengahlatshwanga kuza phambanisa iprogramu yonke. So ngibona ngani kuza ngalo hlupho sibili. Kuza kumele kube nokukhankaswa okukhulu okuzanika i-assurance laba bantu ukuthi abasoke babe ne-problem.
Umphathi ntambo dikoloti yena uthi akusoke kube le nketa betshabi kuzanikezwa ijekiseni ngelabandlulo lokuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ahlatshwe. IBotswana ezasebenzisa umthetho we-Public Health Act onikeza uhulumente amandla ukuthi wonke umuntu ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 langaphandle kwezifiso sabo. Ele Botswana selibone umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngamandla, inani labalahlekelwe umphefumulo lifike amakhulu 300 yona le iviki, kanti asebetholakale belawo badlula inkulungwane ezingama-25,802. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngise-Habron kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo. Abaqeqeshi beqembu lenguqu elimela iZimbabwe lama Warriors sebekhuthazwe ukuthi bavize abadlali abadlala ezwekazi leAfrika, njengoba ukubuya kwalabo abadlala phecheya kolwandle kungathi kuzahlupha ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Abadlali bakuleZimbabwe abadlala besengilandi balakho okungenelisi ukubuya kuzokuba ingxenye yeqembu elizaphatheka kwimidlalo emibili ezadlalwa ngenyanga kaMbimbitho ngemva kokuba elaseNgilandi lifake ilizwe leZimbabwe kuluhlula amazwe ahlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bazithwele bengasakwazi ukuba benze njani. Kodwa intatheli zindawo ezemidlalo uFortune Mbele ukuthi kumele babize abadlali abadlala kuzwekazi lase-Afrika lapho kungela migoqo efakelwe izihambi.
I think the best thing ukhotha angayenza kathesi vele ukuthi ahlakhangele wona la ama players available. Sila ama players ase Tanzania, sila ama players ase Zambia, sila ama players ase South Africa abadlala kuma leagues that are active. Kungona hlasebenze ngakhona lokho kukhona. Ngoba ukuchinisa ukungasela skathi futhi sokuthi ama Warriors akona prepare lokho ku decide ukuthi khona kwenziwe njani ngokubiza ama players. Kuyagcina sokuluhlupho futhi.
Ucungula ezemidlalo uWashington Spanda la ukuthi ungakuyi kwabadlali abadlala phethi yakolwandle kuza kupha ithuba abanye abadlali abadlala kuzwekazi lase-Africa.
Kulabadlali abaningi abadlala kulohlonzi njalo ukujabulisayo abangatholiyo amathuba okubana ke babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Nxa engahlanganisa ke kulabadlali ade bedlala kuChan, yabe sekuyakhangela abadlali abadlalela emazweni njengaboTanzania. Silabadlali abanjabo Bruce Kangwa yiso isikhathi sabo sokubana ke babizwe babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Singakhangela even kwele South Africa silabadlali abahlohlayo kumnandi abanjengabo Nokusimthizwa, kodwa abathi bangabuya bengatholi amathuba. Isikhathi sabo sokubana babuye bazodlala. So ke hayi singakhalezi mathonzi, abadlali bakhona, umqeqeshi welize bavula amehlo.
Iqembu leZimbabwe kumele lidlalele leBotswana mhlazi ngama-25 kunyanga kaMbimbitho, liphinde lidlalele leZambia mhlazi ngama-23 munye kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. IZimbabwe leBotswana zikuspeya sika Group H, njalo iqembu leAlgeria yilo lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo elichumi, kuthi endaweni yesibili kule qembu lama-Warriors lile miklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu kule qembu leBotswana ile miklomelo emine, kusithi emsileni wengalane kule qembu leZambia ile miklomelo emithathu. Amaqembu azaqeda imidlalo ezibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwazathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi kabaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-coronavirus evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi. Umongameli Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.